ama NGOs amaningi lama CSOs lama trust baya bona bayo register abanye bahamba ku register of deeds e deeds office abanye ba register njengama PVOs kulendlela eziningi esa bona ama NGOs e register ngazo uku register konoku kuphela kutsho ukuthi laba abantu basemthethweni basebenza besemthethweni noma manxa ama organizations lawa e registriwe belama objectives qamba ukuthi bafuna ukwenzani njalo besenza kanjani besenzela ngapi konke lokhu kukhona emthethweni so thina sithe inyanga ephelileyo ebhale incwadi u-Provincial Development Coordinator njengebandla le-Zimbabwe Union of Residents and Ratepayers Associations iZura sambhalela incwadi yena simbuza ukuthi ngathi lokhu i-directive leyi esuka e-ofisini yakho sicela ukuba kwazi ukuthi usebenzise imithetho yiphi ukuze ufike ku-decision yekunika i-directive leyi so thina kade sihlezi vele simelele impendulo esuka e-ofisini yakhe sithi sizabona kumbe incwadi sifika kumbe sizabona esesitshayela incingo ukuthi buyani sihlale phansi sikhulume okusencwadini yenu kodwa sivuke vele sesimangala namhlanje sibona esenikeze incwadi yokuthi bonke labo abalamabizo ama-organizations angekhoyo kulist yakhe sebebhaniwe
yebo bakhona abathi uhulumende uzama ukuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo kodwa yena uhulumende uthi kule mithetho amele abone ukuthi iyalandelwa zinhlanganiso lezi
manxa ama-organizations lawa erejistiwe lapha elizweni leZimbabwe kutho ukuthi vele khonapho kutshengisa ukuzinikeza ukusebenza ngaphansi komthetho welizwe so kulento lapha esihluphayo thina ukuthi lokhu sokusenzwa ku-2021 sikhangelene ngenketho ama-elections eza kuba khona ku-2023 kanti wayengaphi uhulumende isikhathi sonke lesi indaba wayethule kuyini osokwenzakaleyo kathesi ukuthi sesifuna kathesi ukuthi hayi umthetho lo sesifuna ukuthi kathesi ulandelwe kodwa ngemuva ngale sikhangela uhulumende wayezithulele kwakungayenzakali khonokho so bona labo abathi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalungelo ama-organizations lawa batho kahle kabalahlekanga bona labo bakhuluma iqiniso lokho osokwenziwe nguhulumende sokusithiya lathi sile mibuzo eminingi sokusithiya vele singazwisisi ukuthi imotive yakhe uhulumende kuyini.